zvinoda kuti hurumende iwedzere mari iyi.
Sokuizika tisenda vaku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 1 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi ithi umuntu angajajanga ivaccine ayitholi imali, lokho hayi asikuvumi, lokho akuso right. Nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlale.
Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo isithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 siyize.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba Nkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi bona bayancindezelwa ngamabhunu.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nkomo mhla ka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999, kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco. Iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga, njalo ikwethusela lokuzibamba ngamandla ukuthi zihlatshwe lalapho zingazimiselanga ukwenza njalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labongi elizweni baveze imizwa etshiyeneyo ngombiko owethulwe nguhulumende mayelana le mali le abazayiphiwa. Abanye bethi kulicebo elihle, kodwa abayiphiwe kulidola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi enhlanganisweni yeZimbabwe Nurses Association izina uthi ukuhlatshwa umuntu uyazikhethela, kabanjwa ngamandla.
Hayi, siyakubongela lokhu, kodwa ukuthi ithi umuntu angajajanga ivaccine ayitholi imali, lokho hayi asikuvumi, lokho akuso right. Nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlatshwe, not ukuthi i-government ithi umuntu uyafanele ukuthi uhlatshwe, ungafuni ukuhlatshwa ivaccine leyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Effort Ncube uthi umuntu kumele azikhethele ukuhlatshwa loba ukungahlatshwa.
Yikwephula ilungelo labantu abasebenza ezibhedlela abasebenza ngezempilo ukuthi bathathelwe ilungelo lokukhetha ukuthi bayahlatshwa kumbe kabahlatshwa. Umuntu lanamhlanje, lanxa isifo sibulala abantu, lanxa wena ungafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyahlatshwa, abantu bonke balelungelo lokuthi bakhethe ukungahlatshwa.
Omunye wabongi umnumzana Oliver Nleya uthi bona bafisa ukuthi imali ibuye ilidola leMelika.
Siyabonga sibili ukuthi ule inyathela lokuthi abantu abathole umkhuhlane besemsebenzini bebhadalwe, kodwa ihlupho lokhona yikuthi liyabe kubhala ukuthi imali ye-US dollar kodwa uyayithola seyibondi futhi. Bekungaba kuhle ukuthi nxa imali le iphuma iphume iyi-currency yona le ebhaliwe yokuyi-US dollar.
Umnumzana Paulina Sikhosana umgcinisihlalo wohlangothi lukahulumende olukhanyele ukuqhatshwa lokulawulwa umsebenzi wabezempilakahle olweZimbabwe Health Service Board i-HSB uthi bathole imali yokuthi bancedise labo ababanjwa igcikwane le-COVID besemsebenzini.
We have received 75 million Zimbabwe dollars in terms of
sithole imali engange 75 million yakuleli futhi sikwanise ukuthi sincedise izisebenzi ezingabanjwa ngumkhuhlane besemsebenzini. Izobe sithumela umlayezo emabhanga ukuthi sibhadale izisebenzi ezifika inkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu lamachuma esichiyagalolunye lasikhombisa. Imali le izafakwa emabhanga abo.
Umphathintambo obona ngokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshwangwa wethule umbiko ngolwesibili ethi izisebenzi zempilakahle ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kusukela mhla ka-14 Ntulikazi azisoke zithole imbadalo yobhubhane lwe-COVID-19 uma sezithe zabanjwa umkhuhlane lo emsebenzini. Uhulumende uveze ukuba abakumsebenzi wezempilakahle asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela sebekusilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-80%, kuthi abangahlabanga bangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Okwakhathesi ilizwe leZimbabwe selathola amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 angaba yizigidi ezimbili lamachumi amabili lasithupha i-226 million, njalo kukhangelelwe ukuba kuphela iviki yonale kufike izigidi ezimbili i-2 million, kuthi phakathi kukaNtulikazi kukhangelelwe isigidi lengxenye i-1.5 million, ngoNcwabakazi kubuye isigidi lengxenye i-1.5 million, lakunyanga kaMpandula kubuye njalo isigidi lengxenye i-1.5 million. Kusiyatshona usuku lwayizolo inani labakade sebehlabe ijekiseni lakuqala e-COVID-19 vaccine besebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalombili i-777,161, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bazinkulungwane ezingamakhulu amahlanu laphezu kwengxenye i-555,277, kubika abogatsha lwezempilakahle. Igciwane leli ngasikhathi sinye libulele abantu abaphose bafike amachumi amathathu i-28, kwathi abantu abangaphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,331 batholakala belalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo ngelanga lanamuhla ngomnyaka ka-1999. Unkomo uchazwa ngabaningi njengesibonelo esihle sobukhokheli obuzenzeleyo nokuzehlisa, besithi imisebenzi yakhe kumele ilandelwe ngumuntu wonke weZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ilanga lanamhlanje belingele ukukhumbula umoya uMnumzana Joshua Nkomo, yena wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-99. Unkomo wakhokela amabandla akuqala omzabalazo wezombangazwe ilizwe lilela inkululeko, agoqela ele Southern African National Council SRANC, iNational Democratic Party NDP, leZimbabwe African People's Union ZAPU. Umkhokeli webandla leZAPU uMnumzana Isaac Mabuka uthe kumele uZulu weZimbabwe akhumbule uNkomo ngomsebenzi wakhe.
Namza sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba uNkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi wena bancindezelwe ngamabhunu. Abaningi babehlezi becabanga ukuthi wena vele yimvelo kaNkulunkulu ukuthi amabhunu kumele wasibuse. UJoshua Nkomo labanye bakhe nguye wasukumayo wathi kona hhayi, bantu bakithi lincindezelwe. Wakhokela i-Liberation Movement, wakhokela i-Political Party, i-NDP, izaphu kusiya phambili etshela abantu ebhodi ilizwe lonke etshela abantu ukuthi wona hayi sincindezelwe kumele sizibuse.
UMnumzana iPitule Maphosa uthe njengebandla leZaphu bakhumbula uNkomo njengomuntu oyangiswa libandla leZanu luna esethi zenza lona elimthandayo.
Ubaba uNkomo simkhumbula njengomuntu obethanda kakhulu ukuthula, lanxa nje kade engukomanda webutho eliqinileyo kakhulu e-Afrika yonke lapha. Sinanzelela ukuthi umuntu okade engathandi ukuthi kuliwe kumbe kusetshenziswa udlame ekulungiseni indaba ezihluphayo kumbe lapho esingavumelani khona ikakhulu labelungu ngesikhathi se-Rhodesia. Umuntu obe izama kakhulu ukuthi kutholakale indlela ezokulungisa kungaba yikupho kwesibhayo ngokuthula langokukhulumisana kulokuthi kuliwe
kulela abasha kuZANPF kobulawayo. UMnumzana Munashe Mdudza uthi ibandla leZANPF liyamqakathekisa uNkomo.
Ilanga elanamhlanje ilanga eliqakatheke kakhulu ezweni leZimbabwe. Siyabe sithakazelela ukutshona kwemunye wabali benkululeko, ubaba uJoshua Mqhabuko Nkomo, enguye owasungula indaba le yokukhulula iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi akula umuntu ongakhuluma ngokukhululeka kweZimbabwe kumbe ngembali yeZimbabwe engafakanga ubaba uNkomo phakathi. NjengeZimbabwe njengomunye walapha sithi hayi la ngiqhakathele kakhulu ukuthi especially abantwana abasakhulayo thina silithakazelele kakhulu sifunde kuzibindi alazo sifunde njalo imfundo yakhasinika yona ukuthi lizwe lisuze lafalafa abancane bazalikhulula abancane bazalincedisa ende namhlanje abancane sifuna ukuthi sizikhulule.
Unkomo wakho ke lebandla lezaphu ukhetho luka 1980 wanqotshwa lebandla lezanu elalikhokhelwa umnumzana Robert Mugabe. Phakathi kuka 1982 kusiya ku 1987 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili elezanu lezaphu. Ibutho le 5th Brigade lathunywa ukuyabulala abasekeli bakhe umbhuqazwe owazakala ngegama lokuthi iGugurawundi lapho kwabulawa khona inkulungwane ezidlula amachumi amabili zabantu. Ngomnyaka 1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe wakhetha ukukhulumisana neZANU PF okuzinkulumo ezagcina ziphuma lesivumelwano sokubambana eseUnity Accord. Kwasekubunjwa iZANU PF wagcina esenikwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili elomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha. Lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kwisivumelwano seUnity Accord ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngeleZANU, abaningi bazisaye kusho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esase sihlaselwe kakubi empini yeGugurawundi. Abaningi bathi ilanga likamhlaka 1 Ntulikazi kumele libe ikhefu ukuze intsha icabangisise ngokuqobekisa phambili imbono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula eleZimbabwe nakho konke okwenziwa Nkomo esaphila okwakuyisibonelo esihle seqhawe lamaqhawe. Ngimelethi 27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga lanamhlanje liqakathekile embalini yelizwe ngoba lingolokukhumbula umuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owabhubha ngelanga lanamhlanje kumnyaka engamachumi amabili lambili edluleyo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mhlabezulu, ibandla lenu le-MDC Alliance khumbula ilanga lika 1 July ngo-1995 lapho kwashona khona uDr. Joshua Mqhabuko Nkomo owayengu-Vice President weZimbabwe njalo wayelichawe lamaqhawe wayeyisiphathamandla President Mholi weZaphu. Salanga latshona ekuseni mhlaka 1 July ngo-1995. Yikho ke lathi abantu bakithi bonke eZimbabwe kakhulu abalandela umbuso okhululileyo lo wawufundiswa ngubaba uNkomo, siyakhumbula leli langa. Letha konke owakwenzayo okwenzela ukuthi abantu be-Afrika ngitsho labeZimbabwe bafunde ubunono obukhulu lokuba ngumuntu olesineke.
Sifundo bani elasithola kumpilo kamuyi uDokotela Nkomo?
Safunda okuningi kakhulu, yikho lanamhla lokhu lokhu esibambe khona phana wasishiya khona okokuthi hatshi ngena nini kuZANU PF kodwa phela lingakholisa ithambo ngafika isikhathi liphume. Yikho libona abantu thina abaningi saphuma sesifikile isikhathi. Ubaba uNkomo wasincenga wathi singene kuZANU PF senzile ukuthi abantu abaningi bengabulawa iGugurawundi. Iningi yabantu besindebeleni le Midlands babulawa iGugurawundi. Over 20,000 people babulawa yilaba abantu ababetrebia. Ngalokho ke asithale wasitshela wathi ngena nini kuZANU kwenzela ukuthi isizwe sikamthwakazi singapheli. Namhla sesibona abanye lokhu bephakathi sebebhukutsha ngani yibo njalo sebesenza ubucuku okudlula kwabeZANU bezama ukuzigezisa ngegazi labantu. Thina abe-MDC Alliance siyakwazi uNkomo wasifundisa into eziningi, wathi lima yimali, njalo ehlale ekhuluma ukuthi singabantwana besizwe singazondani ngemhlobo singazondani ngombala womuntu. Wasifundisa ukuthi izandla yizo ezingasincedisa, wafaka amaplaza amaningi awama-former Zipras iZANU PF yakuthatha. Yikho namhla konke lokhu ngabe kuthiwa kwafeza kuhle, ngabe iZimbabwe iphambili kakhulu. siyabonga bokanyongolo sibonge konke wasitshela khona kungani inkosi ngasibusisa siphinde sihlangane lwini singabantwana banye siyabonga mntanethu mhlabathi
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco, iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni osekubangele ukuminyana okungabangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Amabhasi eZupco asebhadalisa amadola angamachumi ayisithupha, $60 umuntu ngamunye. Imichova yalenkampani yona ihlawulisa amadola angamachumi ayisithiyagalombili, $80. Kodwa imoto ezizimeleyo zilokho zibiza amadola alichumi lanhlanu, $50. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Theresia Nyathi obona ngeziphathelane le moto zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi ukuthi kwenziwe njengezakhamizi.
Ngiyakwenza zakhamizi besikhangelele ukuthi ngabe siyavula khulumisana, sikhulumisane laye uminister ophethe zona ezitransport esiphala ama residents. Ingabe kule ndlela esingayithola lama MPs lawo awethu akasimele khona ngale parliament. Ngiyachazisa ukuba ubunzima bonobo buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungeshi. Abantu sebezaminyana emotweni lezi eziminyane, phinde kube lokuminyamini, abantu kabasela choice, babe sesaba ukuthi basuke ezindlini zokuminyana zokusebenzisana lathi kwalokho sigoqa sidinga ukuthi singakhulumisana labo njani, sinyele izakhamuzi.
Lo-ke ngunkosikazi Theresia Nyathi obona ngeziphathelane le moto zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 lohlelo lokudilizelwa izindlu zabantu emadolobheni amaningi elizweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization ethi ikhathazekile ngomuthi wesintu osetshenziswa kwele Uganda okuthiwa unqunda umkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ethi kayingatholi okusekela ukuba umuthi lo okuthiwa yi-COVIDex ufanele ukusetshenziswa nguzulu. Okwekhela ezempila kahle kwele Uganda uthi basanda kuhlolisisa umuthi lo bafumana ukuba ulungele usetshenziswa ngabantu. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Idale le-House of Representatives kwele Melika likhangelelwe ukuba lizadinga amalunga azangena kukhomithi yokuhlolisisa udlakela olwenzakala mhla 6 Zibandlela lonyaka e-Capitol Hill. Abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump bangena ngenkani edale le-Congress befuna ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes. UTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wayesithi ukhetho lukamongameli olwenziwa ngonyakenye kalwenziwanga ngemfanelo. Imithethondaba etshiyeneyo yathi uTrump ukhuluma amanga ngempumela yokhetho olwenziwa nyakenye. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba ibandla le-Chinese Communist Party namhla lenelise iminyaka elikhulu yokusungulwa kwalo. Okwamanje ibandla leli lilandelwa ngabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 92 million elizweni lonke jikelele elabantu abedlula ibhiliyoni 1.4 billion. Ibandla leli lizigqaja ngokuthuthukisa umnotho wakwele-China loba lichothozwa ngamanye amazwe athi lephula amalungelo kazulu.
Imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ibikwa isetshenziswa ukuvimba imikhankaso yamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo. Ibandla le-ZANU PF libikwa liqhubeka lisenza imikhankaso yalo kungakhathalekile le migoqo le. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDCT uMnumzana Peter Moyo uthi akusilo qiniso ngoba imigoqo ye-COVID-19 ibalulekile ukulandelwa ngumuntu wonke. Kodwa olwela amalungelo kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla le-ZANU PF liyaqhubeka libuthanisa uZulu kungelani lemigoqo le. Kisizwe ingxoxo esiyenze lababili laba. UMnumzana Fuzwayo enguye umqalisi ziba.
Ama regulations lawa aphazamisa ikakhulu ama civic groupings, aphazamisa ama opposition parties. Asebenzela kakhulu ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo. Akula anti bona bangaphezu komthetho, so umthetho usebenza kakhulu kulaba abafuna ukuthatha ukubathathela umbuso, usebenza kakhulu kulaba abakhuluma ngamalungelo olonto. So ama regulations lawa
Yee, mnumzana Moyo, wena uthini ngama regulations lawa, siyabona i-lockdown le khona. Iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa mnumzane. Kade sifuna uhulumende efaka lo mthetho kazi yenzeli yena, kuyenzela abantu. Ngithemba libonile even e-South Africa uma lema ekhuluma ukuthi khona into le i-right, ukuthi into le ziye zime. Singakhangeleli i-politics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo, kungakhanya ngathi kumbe kuqanjalisiwe, but mina ukubona kwami ambona ukuphambanisa okukhona. Njengo-member of parliament also nyabengisithi khona abantu hlalani phansi. Lizigcine kade simkhuthele lo khona for sure abantu bayafa. Iwubona kwami lokho.
Nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo umoya uthi hayi kulungile okwenziwayo lo.
Umkhuhlane ukhona kodwa okulusuku ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omzimba lani lani ababesenilisi kuyabe kuhlangela abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli njengalamamaski kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza bekule rally othi khona ngempelasonto begcwele abantu khonani. So imihlangano yalabo abebandlela ibusayo angaze ngibonimile, kodwa ngibona isenzakala njalo nje. Engibona kungavunyelwa kakhulu ingabe bathikisayo ngama civic grouping nama church, yikho ngibona kumisiwe. Kangazi kumbeni umfutshane lowo ibandla libusayo yile elingazake lahlaseleka yini.
Moyo uthini wena nga?
Mina engikutshoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelele esihlahleni ngoba ukungenela uduko. Wena ungangenwa luduko akufuzanga la ukuzibophelele. Liyabona ukuthi khona bafa njani bona abayenza khonokho. Sesilahlekelwe ngabantu kakhulu. Abantu bayafa ngalo mkhuhlwane. Akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani. So mina engikubonayo ukuthi khona sishiyane nakho. Akulandaba lokho. Ama-elections akhatshana kakhulu. Ukukhankasa abantu bayakwazi into abazifunayo. Singazama ukuthi khona namhlanje nje sijabula kodwa akusela umuntu lapha ezibaku ongakwazi ukuthi kona ufunani lokho kungaba ngenyinto ukuthi kona laba bayabutana ababuthatha bathi bayafa so mina soze ngime phambili ngisithi abantu uhambani lobuthana kona sokulomthetho ukuthi hayi alikethi ime okwesikhathi esinje so uzavulwa kanti vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo akula lapho esigijimela khona sisesekhona yithula likhona uyazi kona nxa ufuna ukukhankasa even i-one month is enough uyakhankasa uqede mina so ngithi hayi lokho kurayithi ukuthi angathi sizidlalele endlini mina lami ndabo abantwana labo abanye esebenza ezinye izindawo ngithi kabahlale phansi
ye mnumzana Phuzwa nandudaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumoya
kuhle ukuthi abantu behlale phansi into enhle but mbona ngazathi uhulumende masilidi by exam ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele siye simlalele ubaba uphethe ibandla ongumongameli welizwe esithi ukuthi aseqalisile ukulungiselela ukhetho luka-2023 ukuthi yena lubaba othi kona khona i-one month is enough yebo ngumbono wakho u-enough kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo le ndlela abadinga ukukhuthazwa ngayo i-one month kayi-enough umi enough akume wonke umuntu okuluhlupho lapha yinto eyodwa yikuthi umthetho u-aplaya wa-selective ngaku aplaya to everyone bekungasoze kube lohlupho
mnumzana moyo siphenje imbono yakho yokugcina
mina engubonayo yikuthi khona abantu hlalani ezindlini lingaziyengi umkhuhlane lowu ukhona elizweni jikelele liyabona amanye amazwe labo omalema bakhulumile ukuthi siyalandela lokho okukhulunywe uhulumeni lalapha kasilandeleni khonokho okukhulunywayo singabona umuntu eziyenzela okwakhe akufunayo yena owecabanga ukuthi khona ohlakaniphile simthiye njalo kaziyezena yedwa thina soze silandele khonokho ukuthi khona siyoyezinto embi hlalani ezindlini umkhuhlane lo uyalibulala abazasala bayasala besenza ama-elections sesifile ngalowo mkhuhlwane so kasicumeni nje sidlalele phansi sishanela khonokho
mnumzana Phuzwayo elakho elokugcina
ngithi mina umthetho ka-apply to everyone umthetho kaunga-apply wa-selective uma kuhlalwa phansi akuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka kukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lo munye osebenzisa i-COVID ukuthi evimbela abanye bese senza yena akufunayo
leyo-ke bekuyingxoxo esiyenze ngokuxhumanisa olwela ilungelo likazulu umnumzana Mbuso Phuzwayo endawonye lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo kulezinye ingcwethi kwezombusazwe ezisekela ukugwetshwa kwengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma nezinye njalo ezithi kuza kuba lempi yomvukela engavalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu azigwetshiweyo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Mathobana Ncube uthi inkantolo ye-Constitutional Court ilandele umthetho ekugwebeni uZuma ukhangelelwe ukuthi uzazihambisa emapholiseni kusukwana ezine ezilandelayo
ngibona kuqakathekile ukuthi idale to preserve i-democracy e-South Africa kuzafuza ukuthi uZuma ahambe aye egqedise isinqumo sakhe ejele
kodwa uthi isigwebo lesi siyasinda
angazi ukuthi bawukhangele kanjani kodwa ngibona zathi isigwebo sikhulu kakhulu mhlawumbe isigwebo for about 3 months singabe besenele
lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation
uyaveza ukuthi umthetho kwele South Africa uyasebenza engani ngile msolo khona ukuthi ukhona omunye uDe Klerk layo-ke wenza khonokho okwenziwe nguZuma kodwa kwakubuhlungu ukuthi wayeshayina phezu kwamangcwaba abantu abamnyama bahanjiswa-ke la enkantolo wafunyanelwe icala kodwa esakhe isigwebo saba ngani singaneno ngenxa yokuthi yena wahlawulisa imali wathiwa le suspended sentence yikho lapho embona ngani umthethwandaba ubele uphambanise khona
kulabanye abakusola kakhulu okwethulwe ngumthethwandaba we-constitutional court omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Gobalanda Mate olandela ezombusazwe ezimele yedwa
kati azange babotshwa laba babebulala abantu abafana labo bhota. Kodwa namhlanje uZuma uyenzeni ukuphulunga izikuthi ezivalele jail.
UZuma wala ukuyanika ubufakazi kukhomishini ekukhelwa ngumsekeli kamahluli omkhulu welizwe uJustice Raymond Zondo ehlolisisa amacala obukhohlakali ayetheswayo. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngoKeith Dube.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gandhi.